Endabeni zethu namhlanje lilo Maigore. Izitolo bezivaliwe namhlanje eHarare, idolobho lonke lithule zwi engani kulikhefu, abantu bephendukiswa emakhaya ngamasosha ngemva kodlakela lwayizolo lushiye abantu abangabaphakathi kwabathathu loba abayisithupha befile. Amapholisa anyakazela ndawana yonke kobulawayo kulandela ukuqhamuka kodlakela izolo emahofisini yebandla le-MTCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi amapholisa la abuyele ezinkambeni lanxa belokhu kulokufuthelana kuleli dolobho. Abenhlanganiso ezizeqhapha ukhetho kanye lezilwela ulungelo loluntu bathola ukwenza kwababutho lapho abadubile babulala abantu abaphakathi kwabathathu labayisithupha eHarare ekutshengiseleni kwabasakhulayo babamandla ezombusazwe aphikisayo iningi kungabomanyano we-MDC Alliance. Kulesizalwane seZimbabwe esidutshile safa kule South Africa namhlanje ekuseni ngesikhathi ikhombi ibehamba ngayo isuka eJohannesburg isiya eZimbabwe ibanjwe inkunzi yizigebenga duze leKranskop Toll Plaza. Kulayisoklamsa sikhangela impumela yokhetho lokudinga umongameli emelelwe ngabaningi njengoba abekhomishini ebona ngezokhetho abeZEC sebegqibe ukwethula eyokudinga amalunga edale lephalamende. Thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eyafacebook ekhasini lethu elevoa ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama kuumatakasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kilohertz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi kuwhatsapp lakufacebook ku-VOA ndebele.